Mnumzana Vol utsho lokhu emhlanganweni nentatha lezindaba esegqiba uhambo lwakhe lokwethekelela eZimbabwe okwensuku ezilitshumi echasisa akubonileyo kuphenyo lwakhe.
And I mentioned this in many of my meetings with government authorities. And also that
ngiveze konke lokhu emihlanganweni eminingi engiyenze lohulumende ukuthi abantu abaningi bahlalela evalweni ngoba nxa bengafuna kungaye ibandla liphize kuzathiwa sobala ukuthi ngabe elinye ibandla. Lesi simo sokungathembani kanye lokuswelakala kwamathuba okukhulumisana nabo ngokunye kokubangele ukuphelelwa kwamalungelo oluntu kwezokuba lilunga lenhlanganiso ayifunayo. Imihlangano eminingi engithe ngayiqhuba ngikhulumisane labanye balabo abahlukunyezwa ngamapholisa ngendlela ezehlukeneyo ngoba bengamalunga amabandla ezombusazwe athuthukayo.
Because they belong to opposition parties.
Umbono kaVol usekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu, Mnumzana Charles Nyoni.
Ngiqinisa sibili elombiko osanda kukhutshwa ngu-special rapporteur we-Freedom of Assembly and Association okuthiwa ngu-Clement Vole othi khona iZimbabwe nje iye-toxic environment njalo i-polarized njalo kugcwele amasotsha njengani wabusa. Leli liqiniso sibili, akula kuphikisa kumbe ukudawuthi esingakwenza ngoba singakhangela ilanga elayizolo kutshone nje lapha eHarare kugijima ama-frame machine la esiwathi ngama-jets amasotsha kungaziwa nje ukuthi kathi vele kuyini okwenzakalayo. Njalo ubupolarize bakhona buvela ukuthi eZimbabwe nxa ungaso we-MDC uvele ungowezani nje, akulo ukuthi umuntu kasupporti any party.
Unyoni uthi kungalesi sizathu abantu bengamanyananga elizweni.
Ilizwe lethu vele alila environment elungileyo, i-environment yakhona politically i-toxic njalo ilolunya elokuthi izobangela ukulimala kumbe ukulinyazwa kwabantu. Yikho nje sithola sibona abantu bechayana kumbe abantu bethunjwa nguhulumende kumbe abantu sephongukuhlatshwa amajekiseni angaziwayo ukuthi kuyini okwenzakalayo. Lokhu nje kusitshengisa egcekeni ukuthi ilizwe lethu alikhokhelwa yilaba esibathi ngabesilungu amasivilinsi, kodwa nje ukhanya ngani amasotsha vele yiwo akhona adonsayo intambo ngemuva nje phambili kudlaliswa amabutho ayiwo amasotsha elizwe lethu lalapha eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancutshana uthi kayimangalisi impumela yophenyo lukaVol ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu.
Inkulumo yeNiyo vele kade siyilindele ngamehlo abomvu, silindele ukuthi batsho into efana layona leyo ukuthi hayi eZimbabwe lokhu kunjalo, akulalutho olwehlukileyo, izinto lokhu ezisonakala ngamandla kusiya phambili.
UVol utshele intatheli zindaba ukuba uzakwethula impumela yophenyo lolu egcweleyo umhlangano womnyaka ozayo wenhlanganiso yakhe eye-United Nations. Ugqibe uhambo lwakhe ngokukhuthaza uhulumende ukuba azinikele ngokwaneleyo ukulungisisa isizathu esenza abantu bengahlaliseki elizweni labo, ikakhulu ukungazinzi kwesimo somnotho. Abakhulumisane lalesi sithunywa bagoqela inkokheli yenhlanganiso zezisebenzi, abakumsebenzi wentuthuko yezigaba, abamabandla aphikisayo kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.